Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-10 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhla ka-18 ngelanga likazibuse kusolwa umbuso okhona. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abazancintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe.
Inkosulo Bhengula yasayinela iboda yeSouth Africa. I-91 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iboda yeMyati River, iJameson Line, okuyo iboda esehlukanisa leMashonaland.
Kodwa abanye bayakhuthaza ukuthi kukhulunyusane ngokuhluphayo isigaba seMandebeleni kulokuquma ilizwe.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko ethi umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera umnumzana Simon Rutland ukuthi ulenkohlakalo.
Okungithandise kakhulu ukuthi abantu bezokungela umuntu ozibebhalele kungena ngokungithandisile ukuthi nawufika lapho phethe wamba kusehholi okumuntu bengena ongaziwale ukuthi inezilongo uyihlakhabizingela abanye.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulomkhankaso inkundleni zokuxhumana ebulenjini okukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse kuyona le inyanga kusolwa umbuso okhona. Akuqondakali ukuthi lomkhankaso ophiwe igama lokuthi hashtag shutdown Zimbabwe 18 April ukhokhelwa ngubani. Kodwa inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu ibike yakhuthaza ukutshengisela phezu kodaba oluveze inkohlakalo olwethulwe umsakazo we-Al Jazeera oluthiwa yi-Gold Mafia. Ibandla le-MRP lithi lanxa liphakathi kokukhankasela abancedisa ukuba ngamalunga edale lephalamende lamakhansila kukhetho oluzayo, lizaqhubeka lifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuxexebuka kwelizwe likamthwakazi kweleZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebekwazi ukuthi okokuqala asikho ku-election mudu, but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani. Kakhulu sibafundisa nge-self-determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele sodwa. Abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama-elections from 1980 up to this day, but ama elections awaka wancedi umthwakazi. So ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election, iMRP always ikumuntu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kutshoni ukuthi bazimele baphume kweleZimbabwe. Yebo, ukhetho siyalubona, sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sicontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yama councillors dama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMyati River eKwekwe. Yikho lapho esifuna ukubamba khona i-political power esilahlekele umthwakazi. Yenza izanu PF labo TCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo.
Manje babu moyo libona ngani lizakwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe lizakwenza njani?
Yebo babu Gande, indaba yokuthi sizocecebuka kanjani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa, kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebo naBotswana Plumtree, 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls, ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line, okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland. Siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile, istraight, kayifuni ruler, kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza, beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe, beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKhwekhwe besiya kumathebelele nje yonke. Umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona, indaba amashona wona benjani bengawabulalanga? Soke thina siyagcwalisela, siyagcizelela ukuthi hayi siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasichaya ngobuzwe bethu, ukuthi silithatha kanjani? Hayi ngezikhathi siya phambili umkhomba ndlela sizayo yendlala. Lingakhohle ukuthi revolution yabantu ono ngamamasiz, kathesi MRP ibhizi safundisa amamasiz ngokuqakatheka ukuthi babezazi identity yabo, ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathebeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamaNdebele, kodwa kusenziwa ngabamhlophe. Yiwo lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi, ongadingini, odinga nje ukuthi lo lalo avume ukuthi hayi eyami boundary icina la. Kodwa njengoba njile ukuthi irevolution lama phases wonke, okunye ngengu Paulo kwamanje.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Singakhumbula ukuthi umthwakazi kwake kwaba le Ndebele civil war, khonaphana befuna ukufaka inkosi uLobhengula, and then sabona ukuthi kwabe lokungawelelani phakathi kwabo. Sabona ukuthi hayi amanye amazwe anjenge avele eMashonaland babuya bazoncedisa inkosi uLobhengula ukuthi bamfake esikhundleni sobukhosi ngendaba yona le. So siyakwazi ukuthi laye inkosi uMzilikazi ebuya eZimbabwe wayekhulumelana lo mambo bonke bebusa in fraternity kuhamba kuhle sibili. So ngiyabona ngathiwa indaba zona lezi zi-tricky ngoba zifuna ukuthi abantu sihlale phansi sonke sibone ukuthi what is the best way forward.
Bathi bona abantu besigaba seMandebeleni bayancindezelwa njalo kulethwa abavela kwezinye izigaba ukuthi bezothatha imisebenzi yabo. Lokhu nokunjalo lobufakazi bokuthi zikhona sibili okunye abakukhulumayo kuyenzakala, uwena ukubona njani lo?
Into engantwa yasilimaza ukubunjwa kwezanu PF along tribal lines ngo-1963. Yeah, eZimbabwe there was no perfect union but kwakuzwisisana lokuwelelana, ngoba siyakwazi ukuthi lathi lapho esiphuma khona ezindlini silaba nawethu labafowethu esingawelelani labo, kodwa we just get along ukuthi izinto zihambe forward.
Bathi balwisana lokuthiwa i-1979 Grand Plan, uhlelo abathi lwasungulwa libandla lezanu PF ukuncindezela isigaba seMathebeleland.
So ukuthi baqume iZimbabwe in half, hayi lokho angikwazi ukuthi kuyabe sokuhamba njani, but ngiyayizwisisa indaba yangikhona ngoba kumele sibe sensitive ngendaba zegugrawundi, zama-education opportunities, amabhizimusi, inhlalakahle yabantu everywhere iMathebeleland. Umthwakazi has been disadvantaged for a long time. Ngoba siyakwazi ukuthi it was deliberate. Umgabe ngiyena in 1980 setshenziswa ngabelungu. Mase siqhubeka sisiya phambili siyabona ukuthi singabantu abanye ngoba singakhangela futhi lapho esivela khona in history. Inkosi umzilikazi ebuye eZimbabwe. Abantu abaningi kwaba labantwana kwaba loku trader okwamagoods ngathiwa umumbu lani lani. So there's a lot that we have in common than that separates us. So that's one thought of the day. But ngiyabe ngizwisisa lami ukuthi ukukhalala kwabantu abomthwakazi ukuthi ama benefits lani lani lokonke kweZimbabwe they have not been part of for the past 43 years.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe ube khuluma le Studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkonzo.
UZulu usele bambe owaphansi kulandela ukuvela kwembiko yokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa kunye legqwetha lakhe umnumzana Thabani Mpofu bamela omunye wabaqanjwe ngumsakazo we-Al Jazeera njengomunye abahuquluzi benotho umnumzana Simon Rutland. URutland ngumkhokheli wenkampani ye-Gold Leaf Tobacco. Kuhlandla lesibili lomfanekiso we-documentary ye-Al Jazeera ethiwa Gold Mafia, uRutland ubikwa engomunye wabasebenzisa ukuthengiswa kwegolide okungekho emthethweni ngendlela yokuhlambulula imali le engcwelileyo. Asenelisanga ukukhulumisana lomnumzana Jamisa kumbe umpofu ngalolu daba. Ibandla le-CCC liphakathi kokukhetha abazalimela kukhetho oluzayo. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngohlelo lwe-CCC olokukhetha amalunga.
Siyananzelela ukuthi kulo khetho olwenziwayo lolu mpethu bathi lo khetho bathi bekufanele kwenzakala ukuthi kube nendawo lalomnation lokuthi bonke abantu abafisa ukuba nabamele iphathi kungaba ngukhansel kungaba ngu-MP, kungaba ngu-Fela, kungaba ngama-PR, kubandla le-Triple C, uhlelo lwendalo izolo emhadini wonke. General ethi kuzileyo njengezakhamizi ukuthi indawo eziningi kwenzalo kunokuthula. Kungaba khona lapho esingakatholi ufako okugcwele ukuthi kusenzakalani, kodwa indawo eziningi abantu bathi kwenzalo ngokuthula. Njalo abantu indlela okwenziwe ngayo ley'khathi esibakhanye nje xa sithoba izakhamizi, bakhanya bayithokozelele. Ngoba eyakuqala yayihlupha ukuthi ama-franchise ayephathi i-season quarantine for change yiyo ayehambe siyakhetha abantu, kodwa kathesi omunye uthi uthintile kade sokuthiwa abahlali bazikhethele umunye ngendlela ungene kwehole lapho ungenwa khona abantu bebona ngathi ngaleyo ndlela kwenza i-program le kumbe abantu abazakhipha babe ngabantu sibili abamele i-community isikhethe. So yibo ukuthetha okulandeleleyo esibona ngathi abantu bakhanya nje bayijabulile abanye
basuthisekile. Sike sezwa njalo kunyenyezwa ukubana bekungani kulo bandlululo mbe singathi inketha betshabe abanye bekhala ukubana abafuni abantu abesishoneni bakhethwe ukuthi bamele ukuba ngamakhansila kobulawayo kumbe ukuba ngamalunga ephalamende. Kuliqiniso yini lokho Sibini?
Hayi, lokho yimisebenzi yesitha. Isitha siyazama ukuthi yonke into siyidume ukwenzela ukuthi sichabanise abantu naxa abantu bebanda liphiphishe kumbe abasekeli bayo. Kuzile sule sikubala ukuthi kulezi ndawo ezinaka, but eqinisweni leyo yinto engathi loqini. Injongo yaleyo abantu ababhale izinto yale kuyindlela yokuthi bafise ukuthi kube lokuxhubana phakathi kwabantu, kodwa eqinisweni asinanzelele izolo lapho engizwe khona. Abantu bakhethiwe nje bonke, bakhona abantu bezingeweni abangenileyo, bakhona abantu besiweni abangenileyo, bakhona abantu besizendeni abangenileyo, bakhona abantu esitolini abajulile so ngezindawo zokukhetha nje umuntu so lokho kutani babajuliyana hhayi ayisilokuqiniso kodwa bevele yonke into enhle kulo muntu esikade akhele iphoyinte ukuthi zingahambi kodwa hhayi lokho siyakuthuki abantu bazikhulumela into la okuzwayo ngokuzwisisa kwente nezakhamizi ukuthi amakuzalana abantu abanomnetho sebezaphambili besiya kuveti kodwa kantiasheli kuveti ngenzakalani kodwa ngibona ngathi kuzalusenzakala bekhangelisa nelisi babone kambe ngoba labantu ukuthi babhala ama-CV yabo ngibongalezokhala khona ukuthi wena vele ubhile njani i-community ngoba ongathi kuyathakha imzwakhe sokuthi umphakathi ubhilela unjani kokuthi abantu babhala ama-CV khona bana kuzathi lanxa ngikhethela abangu-4 bazabakhona inxa bazahle baphume nxa nesihlabe sokuthi uyathole ukuthi balabuzelwano kala nto ezibabekayo asebenza nabe-community phela bakhona abanye abantu abathi abanye amalala nasokusiyakhetha babonekelebekhona so kuyindlela yokunqabela into enjengavenele ukuthinganayo
ubone izakhamizi zakobulawayo ziphatheka sibili ngokugcweleyo kuhlelo lolu
ngivike iy'ndawo ezimbili engunandeleleyo abantu ngibone bephathela and okungithabise kakhulu ukuthi abantu bekungela muntu ozefanele ukungena yikho okungithabisileyo ukuthi nawufika lapho ukhetha ahambe kusehholo wonke umuntu bengena ongazwala ukuthi inezilongo uyisakhamizi ngena bani lawoyiqamba khona fana kungithabisile okanye ngale muva siyakwazi ukuthi awutolola amathwemba emnyango kuthiwa hayi laba abangeni ye laba abanjani khona fana kwakufuza kube ndele emsindo wawusenzakala khaye ngathi abantu babadlula kodwa ngale sizongena wonke umuntu indawo ezingitheni ezifikile kwendlane lakude kanti ngihambe kwezethu umuntu
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi i-commission elwisana lenkohlakalo e-ZAC ikhangelelwe ukubuthelela imali engaba edlula ibhiliyoni elilodwa eyatholakala ngendlela ezingaqondanga. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ngumnumzana Douglas Muonzora olokuthi ukhetho lumiswe kusalungisiswa udaba logwalo lwemingcele yokuvotela olwe-delimitation lulakho ukuphumelela. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, basakazi be-Studio 7 nabalaleli. Ngisacela ukubuza, i-Studio 7 yasikhuluma kakhulu i-interviewa abantu be-TCC nezano. Iy'ndaba abe-MRP benga-interviewa kuze nabalandeli bayo bayize. Seze sizwa ZANU-PF, ZANU-PF. Kanti le Studio 7 ye-ZANU-PF ne-CCC na ngiyabuza phela ngoba sekukaningi ngizwa abalandeli be-CCC abalandeli be-ZANU angikhethi hlangothi bengibuza nje.
Studio 7 ninjani? Siyaphila. Hayi, bonga nje indaba ezimnandeni esithumelela zona. Umuntu ohlupha nje ngokuthi asimzwisisi kahle ngugawula, ugawula asimuzwa kahle. Izolo lokho ebethi sokuyiwa amavotini sekuqala ukuthiwa ibandla lakhe linjani. Namhlanje ukuthi abamoshayo kababotshwe. Waye ngathi ukuthi upresident wakhe akabotshwe. Akubotshwe upresident wakhe kuqala, siye sibone ukuthi umthetho uyasebenza ngoba nayo uyathinteka phela. Kusho ukuthi kahle yahle ibandla lakhe lonke lingcolile. Angibonge u-JD.
Studio 7 linjani? Ngathi siyaphila. Okhuluma ngolimi kanesiganda kona Ian kwamagwayi. Kara ngicelekele sibuzele Studio 7 abantu bezano labo kahle kahle abakakhathali ukutshontsha umnotho weZimbabwe yini ngoba balele ezikhundleni abafuna ukunyakaza bafuna ukuphuma. Kodwa thina sibhizi siyahlupheka, ayikho into ekhona nje ekhala khona. Ludubo lodwa yihlekisa ilizwe lakithi selijikela abayihlekisa ilizwe lakhe li-right ngalani indlela. Kodwa namhlanje lisezandleni zabo ilizwe libolile phuku. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi we-Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela. Mbingelele kakhulu ibandla endithanda ibandla ukuyilanda leyo movement. Siyabonga ngokuqhubha kwenu ukhetheli kwenzileyo noma nje bekuyinto yokuqala singayazi. Sibongela lalaba bethwele amehlo ukuthi bekhangelela ukuthi lokho kuzodiliza ibandla le Triple C. Uswabile uSathane uyangekile libona abanye sebebhizi kathe sebekhayela hey Triple C ifaka amashona eBlawayo thina siyafaka vele kasikhethe imhlobo ongafuniyo ishona kayenze yakhe iphatha fangawafaki yena ungahlupheki ngento zomuzi omunye umuntu uhlutshwa kuyini kanti ngomuzi ongaso wakho lungisa okwakho yekelelwa lokwe Triple C ngoba kwe Triple C vele thina kasilandeli ukuthi wena uthini kumbe ufuna senze siyawafaka and ezawini iBlawayo ngeyethu whether you like it or not iBlawayo siyayithatha vele njengewankangente futhi siyayithatha efolothi siyayithatha vele thina siyawina this time abantu kumele bevote ngoba izani ingaqhubeka ibusa hey sisazodubeka ngoba liyabona imigwaqo sifile izulu lisazokuna kudilize yonke into izibhedlela zisazovalwa amatitsha ehlale phansi engasafundisi so asikhuthalaneni siyevota sekela ama-disturbers lathi lingavoti yelingavoteli uchamisa lishona bafuna lihlupheke mchokotsho bona bayenzane abazaye okuzayenza ukuthi naliphile ngcono akula yikuhlupheka kuphela izibhedlela zingelamithi amatitsha engafundisi abantwana beqeda lapho futhi amatitsha abengafundise le-stress bayakhala futhi bebuye bethi ngamashona ukuthi benanzele ukuthi amatitsha akafundisi ngenxa yokuthi abala mali so kumele sikunanzelele khonoku sekelane lama-disturbers sivotele ibandla le-Triple C
Lokazomse livuka njani njani lonke siyabonga inews yokhuluma ngoDow 263 hayi siyalizwa zizwi news lokho esilalela lati khonapha kodwa esingakutsho nje ngamafeature abantu abazame ukuzilungiselela ukuyavota ngobuningi sivotele iTriple C noma ngubani okade efisa ukuvotela lokhu zeni party yas yes sikuhle kakhulu ukuthi umuntu womuntu asupport iparty but asame ukuthi skip izani manje ngoba inkinga esilayo manje ilizwe liphethwe ngo-gold mafia izigebenga izigebenga ezicabanga nje ukuthi zidle zona kuphela 2017 abantu babeselebrata bejabula bethi sokuyangena upresident omutsha kathi kungena utsheketha nangu setshekethe imali yelizwe and futhi bayakhuluma futhi bathi lizayenzayo okuchaza khona ukuthi vele baphethe ilizwe ngenkani so abantu babona iplan ukuthi bayenza njani bakhipha njani le mgurukudu iphethilizwe ngenkani isidla umnotho welizwe abantu besifo ezibhedlela kwamaditshi engaholi engafundisa abantwana ezikolo akuselanto e-right abantu bahlupheka kula mgwaqo wakulani abantu bagcwele ngaphandle kwelizwe bahlupheka akulanto i-right elizwe yena awulokhu enjoya kuphela ube hambe nika izinduna labangani bakhe imali ama-church leaders efuna ukubeyoke ezihambe ezibonakalisa ngelokhuzeni cha sikhathele ngaye lo ozenza uprezidenti eyisigebenga ngiyabonga msakazi
Salibonani linjani lonke ku Studio 7 mina ngo honorable makhuluma ngifuna ukukhuthaza abantu bonke be Triple C ilizwe lonke ukuthi njengoba lonyaka kungumnyaka wekhetho we general elections kufuze sifake umthetho oqinileyo before ama election ukuthi abantu bonke abe Triple C ama candidate ethu abazawina kuma councillors la kuma MPs ma uchamisa ngasoze engene e state house abe president we Zimbabwe kufuze bonke abantu abazawina ku Triple C ama councillors ama MPs baqotshwe sifuna ukuba ne-Triple C ezakwanisa ukukhipha izalo asifuni abantu abafuna ukuwina ukuthi babe ngama-councillors lokuba ngama-MPs kodwa iZimbabwe sekudubekene sifuna ukuthi lo nyaka 2023 eZimbabwe sibe ne-new ruling party iZANU-PF kumfuze ikahambe iphume ukuze eZimbabwe kube lenhlalakahle so sonke kumele sidonsele ukuthi uChamisa awini abe nguye upresident weZimbabwe ukuze uhlupho lonke oluseZimbabwe liphele sonke nasisebenzele ukuthi i-Triple C iwine sifuna ukuthi siwine ama-councillors siwine ama-MPs siwine lo president asifuni ukuwina ama-MPs nama-councillors kuphela kodwa upresident engawini Triple C kumele siwine i-presidential this year ma upresident Chamisa engasoze ewini ama-MPs nama-councillors wonke awe-Triple C kufuze aqotshwe sibe lenye i-Triple C ezakwanisa ukukhipha izano before 2023 akapheli ikwesi kufunayo
salibonani ma-Studio 7 salibonani ma-Studio 7 salibonani ma-Studio 7 ngimekamarami umuntu ukhona nkomo ngidabuka ngaseribhani hayi kuqinisekile okube kukhulunywa ulwana ubhuti athi yena hayi donki engadlisute kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingena iganga hayikho sathi ukhuluma iqiniso kanye sibili ja liqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala mfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba yinto eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amacala awetheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump alakho kubangela ukuthi engazancintisa kukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi uTrump ulalo ithuba lokuphunyuka ebunzimeni akubo abesephumelela ukuncintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kubantu abafuna ukungena kukhetho le Republican Party ukuba ngupresident olika 2024, Trump angawina ngaphambilini kwalokho kwenzakala kathesi, ngoba abantu be Republican Party abaningi abavele bemsupport uTrump bavele bamsupport njalo ele micimbi cimbi yakhe etshekile ebolileyo. Into yakhe kathesi yona le ayiwotshelwayo, wayivelelayo, bayitshelwa abantu kabazange bayikholwa, bamsupporta kuphela. Uyenze udlame lolo luka January 6 balomu bemsupporta kuphela kunjalo. Wenze ukuthi izinto zakhe azikhulumayo ukuthi election yatshontshwa lokunye okungamanga manga balomu bemsupporta kunjalo. Laba abantu abafuna ukugijima lo Trump, laba abancintisana lo Trump, iningi langikhona ngabantu abasebenza kuhulumende ka Trump. Bayamesaba u Trump. Bengazake bamisa nelo Trump estejini kangako, ngoba lakathi sibayesaba ukuthi bakhombe nje okubi okwenziwa nguTrump ukuthi bakukhulume baphumele egcekeni. Kupensa uphume emvikela esithi ukubotshwa kukaTrump yi-politics. Abanye bathi ukubotshwa kukaTrump yikuthi igovernment yakathesi sisebenzisa umthetho ukuthi incindezele omunye ofuna ukuncinta ukuba ngupresident. Nxa usuvele watsho njalo wamsupport uTrump ngalokhu akwenzayo kumbe wamvikela ekubotshweni, ubona ngani nxa selimi estejini sokuthi selidebate sokuyi-presidential election uzakhulumani? So yikho lapho kulohlupho khona ngabantu laba abafuna ukuncintisana lo Trump. Ungakhangela njengalowo mama lo owake waba ngugovernor waphinda wabe kwi-UN esebenzela uTrump. Wazikhulumela nakudala wathi na nxa uTrump enguye ofuna ukuba yinomini yena kasoze angene kuncintiswana. Kodwa usengenile. Uzawuphendula njani umbuzo lo uTrump lasebantwini ukuthi wena wathi awusoze uncintisane lo Trump? Ambona ngani nje kuphonguza kuphomba incike inxoza. Kodwa nxa kungaphuma ngomunye umuntu oqondileyo oqinileyo, laba abantu abaye basebenza kugovernment kaTrump abasoze bamkhupha uTrump, sasalele kuyinominee.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. sokulomkhankaso enkundleni zokuxhumana ebulenjini wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele mhlazi ku-18 ngelanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.